Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 31 kumbimbitho 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana abahlaye ngale sikolo ngoba kule ngozi yokuthi nxa bangabuya ngaphakithi emphakathini bangafika behlangane kube sebebuyela ngale sikolo besiyanikana futhi.
Umongameli Mnangagwa uthi abafundi abahlala ezikolo kuma-boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu.
Iliqiniso lelo njengebandla le-MDC Alliance amalunga ethu siwabone botsha kakhulu siwabone ehlukuluzwa kakhulu.
Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu weMelika lipholisa umnumzana George Floyd. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emasoni Mnangagwa uthi abafundi abahlala ezikolo kuma-boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu. Umnangagwa uthi uthethe lelinyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko awethu leyizolo umnangagwa uthe abazali labo abasoze bavunyelwe ukuyabona abantwababo. Wengeze wathi indawo zokunathela ezifana lama night club azisoze zivunyelwe ukuvula ngaleli kefu. Umnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi eqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ngokugqoka amamaski lokuqhelelana. Imbuthano yamakholwa yokunanza iPhasika layo ayisoze ivunyelwe. Umnangagwa uthe njalo abantu akumelanga behamba-hambe mahlayana kungela sidingo. Uxwayise njalo abaza eZimbabwe ukuthi kumele babe lencwadi ezifakaza ukuthi bahlolwe phakathi kwamalanga amabili batholakala bengelawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kungabe kungasomcabango omubi, umcabango okhanya umcabango omuhle ngesizathu sokuthi okokuqala vele nje lingananzelela. Siyananzelela ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa. Zisanda ukuvulwa kanjalo abantwana basanda ukuhamba ezikolo. Sinanzelele njalo vele le nkinga naleyo ukuthi izimali ziyahlupha. Ukuthi abantwana bebehamba up and down ngesikhangele zomnotho welizwe abazali balobunzima sibili ukuthi lokho bakwenelise. Kodwa phezu kwa konke lokhu le ndaba leyo mkhuhlane owe-coronavirus COVID-19 akulamuntu oleqiniso lokuthi kambe ungamemethe kanjani owakhathesi. Ngokunjalo amanyathelo wonke avuma ukuthi ubanjwe lomkhuhlane ungamemetheki. Kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana abazihlaye ngale sikolo kuhle ngoba kule ngozi yokuthi nxa bangabuya ngaphakithi emphakathini kobulawayo le madorobheni athile lapho ababevela khona. Bangafika behlangana kube sebebuyela ngale zikolo besiyanikana futhi. Ngokunjalo ke ngumkhumbulo omuhle kwalesi sikhathi ukuthi hayi ake kudedwe simemelane singajahana abantwana bavunyelwe ukuhlala khona ngale ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo bangakuyibe ucupha ngabakithi emadolobheni.
Akukabi lembiko yabafundi lababalisi abanengi abatholakala belalo umkhuhlane. Isingathi lokho kuveza yini ukuthi inhlelo zokuvikela zihamba kuhle ezikolo lapha?
Yebo kambe walesikhathi asikezwa ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 ezikolo awukazwakali. Kodwa ke siyananzela njalo ukuthi kule mzamo eyenziweyo ukuthi abantwana nxa bengena lapho abafundela khona kumaclassroom bayo ngabe baningi khonakhona i-social distancing, siyananzela ukuthi abantwana futhi bafakile la ma-mask. Siyananzela njalo ukuthi abantwana lokho kuthiwa yi-sanitizer abalakho. Kodwa nxa sikunanzela kakhulu lokho okwenzakala ezikolo ukuthi izikolo zisebenza labazali zozikwenzileyo ngoba izikolo ezinye ngenanzela ukuthi vele zihle zibhadalisa ifees yokuthi umntwana khonapho kuleyo fees uyathola imask, unanzele futhi kuleyo fees kuyathenga ama-sanitizer. Kuthi ama-day schools njalo abantwana bahambe bethwala ama-sanitizer abo. So kuyindlela yokwenqabela lonke umkhuhlane. Kodwa-ke nxa sesiye eqinisweni besikukhayele kakhulu ukuthi uhulumende le ngawe uyancedisa izikolo ngoba kade sinxa sikhuluma nje eqinisweni isikolo labazali abakhanya belo msebenzi omkhulu abakhanya bengena kuma-expenses. Uhulumende sibona ungathi hayi akwenzayo kuphelelanga besikhathi uhulumende ngangiye sibili odinga imali angene kakhulu ezikolo kube lokudisinfekthwa kwezikolo. Zibonakale ukuthi izikolo ziyadisinfekthwa kodwa uhulumende sibona ngathi izandla zakhe zikhanya hayi ziyafinyela kulokho uyekela kakhulu abazali lezikolo. So kugcina futhi kusenza ukuthi kube le ndleko eziningi ezisuka ebazalini, kube le ndleko eziningi futhi njalo ezisuka esikolo kuncediswane ukuthi lomkhuhlane unqatshelwe ukuthi kuthengwe okufanele kuthengwe. So ke ngokunjalo kwesekunanzela lela ukuthi hayi okwalesi sikhathi umkhuhlane awukazwakali ngokumemetheka kwawo kodwa uhulumende lokho esibona lo mlando omkhulu wokuthi angenele ancedise adinge izimali ancedise izikolo ukubana ziphathiseke. Ikakhulu singakhangela izikolo zemakhaya azenelisi phela khona ukubana zikwenze ngoba abazali uzathola ukuthi izandla zabo zifitshana benezo ukuthi bakhipha amalevisana lawo bathenga into zonke lezo. Le makhaya ngale sibona ngathi kule ngozi yokuthi uhulumende leso ufanele angenele abantwana labo bavikeleke ngoba labo abantwana labo abalisi bavikeleke ngoba abalisi abafana nawo afunza emakhaya babuye le madrobheni bathini bavikeleke. So uhulumende sofanele nangangiyokhithima ngesiqubo esikhulu sokubana ancedise izikolo ngemali kodwa sibona ngathi hayi uhulumende kwale kulelo hlangothi katshengisa ukuthi sibili uzimisele ukuthi ancedise izikolo ngendlela ebesiyikhangelele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe ngonobhala ugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olweState Department umnumzana Anthony Blinken izolo. UBlinken uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uhlukuluze kakhulu abenhlanganiso ezizimeleyo abalwela amalungelo ezisebenzi abalwisa inkohlakalo izitabane kanye labamabandla aphikisayo abafana labe-MDC Alliance. Unkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimpiri kanye loNesai Maroba bona abake bathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabacuphi. Uthi njalo uhulumende uhlukuluze intatheli zindaba ezifana loFrank Chikore yena oke wabotshwa kanye lomhleli wenkundla yeZim Life umduduzi Mathuthu ongenelwe ngabantu endlini yakhe nyakenye kuze kuthunje umtshana wakhe uTawanda Muchehiwa. Amanye amazwe asolwa yiMelika ngokwephula amalungelo kugwalo lwe-2020 Human Rights Report yagoqela eleChina, eleRussia, Eritrea kanye leVenezuela. IMelika ithi njalo kuyadanisa ukuthi amapholisa lamasotsha eZimbabwe etheswa icala lokubulala abantu ngo-2018 aloke engakabotshwa. Sixoxe lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Hlofu yena othi bavumelana lombiko weMelika.
Iliqiniso lelo njengebandla le-MDC Alliance amalunga ethu siwabone botshwa kakhulu, siwabone ehlukuluzwa kakhulu, sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imihlangano, lisalelwa ukwenza inhlelo zalo. Amalunga amaningi edalela ephalamende lama-councillors ethu sibone iZANU-PF waxotsha ephalamende isiwaxotshile isala njalo ukuthi kwenziweke ukhetho i-by-election kwenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhethe abafuna ukuthi babamele lwephule kakhulu ilungelo loluntu-ke ngomnyaka ophelileyo ikanti-ke bonke-ke labenhlanganiso ezizimeleyo abanyekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo iZANU-PF ibicatsha kakhulu-ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi-ke yiyo yenza ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba kayiniki abantu ilungelo labo lokuthi-ke bakhululeke benze inhlelo zabo ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa yikho-ke hhayi sivumelana-ke lokucubungula logwalo lolu olukhitshwe yilizwe leMelika
kodwa abezano Ndlovu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo njalo lamanje bayakulandula
iZimbabwe iZANU-PF ke lo hulumende wayo kaMnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokutheni bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela abangaqondanga ngabanye bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwe abanye abantu baphambanisa bona baqondile kodwa eqinisweni-ke ucubungulo lolo luphumileyo luqonde nta luveza-ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF yikho-ke singafisi mbe singawecabangeli ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma kodwa-ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo-ke ngomnyaka ophelileyo le minyaka yonke eminye yadlulayo ukuthi-ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa sikhuluma kanje ziningi-ke izizalwane zezimbabwe ezivaleleyo baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abe-MDC Alliance abavaleleyo lokho besentolongweni bevalelwa ngamacala abangawenzanga hambe emthethandaba babethonisiswe lokho beku-remand prison bevalelwe kulucuko olukhulu kakhulu lokho injongo-ke yikuthi-ke babakhawulise babathwalise nzima bahlukuluzeke
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo eZimbabwe
bale ama-agenda zabo acatshileyo esiwaziyo ukuthi bancedisana labo-Britain amazwe abo ukuthi basincindezele balokhu sibuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo nguhulumende weZimbabwe ngokunjalo abantu beZimbabwe sibefuna-ke sonke isikhathi behlale kanti ama-human rights wona nkoma alisela ngapho kumezwa mina nhlala mbuza khona human rights kanti ngesikhathi sekugura ukuthi babe ngapha emakhiwa la ayengapha emakhiwa ama-Americans la ayengapha ngesikhathi sadlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhla nxa bekhuluma ngokuthi human rights kwaba uyazi laba abantu uyatshela ukuthi lapho bazicebela khona ukuthi bavele bagangile kakhulu
ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu bagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo abenhlanganiso zezisebenzi abamabandla aphikisayo abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane ungathini ngalokho
mana ngike ngithi mina kuwe nxa ngikhangela ngibona bona abayibo abathunywayo yibo bona amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama-human rights babethunyiwe ngabantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibalandi besebenza la ama-opposition parties yiko okusegcekeni khona ukuthi yiko kwenziwayo bala bantu babo lapha babasebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu ngokunjalo singakhangela izinto zonke zeneze ozibalayo konke lezi tabane zeneze izitabane kanti vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabane izitabane uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha akuvunyelwa khonokho elizweni lethu leZimbabwe isekelo sombuso wethu sithi vele akukho akumelanga kube khona ubuthakathi bona obunjengalokho so amakhiwa la afuna ukusilethela ubuthakathi babona obunjengakhona ukuthi into zezitabane bese sithika sesivumelana lakho ngenxa yokuthi bona bayakwamukela khonokhwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho ngokunjalo nxa besenza khonokho bayabotshwa bamele babotshwe bonke bona ababaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babemele isandla somthetho sibafinyelele iZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa iZimbabwe ilizwe lomthetho yabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe
Umnumzana Belief Kaule ngoebandla lezanu PF. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi inkokheli yeSadak iphakathi kokukhulumisana ngokuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki asebevuke uBhova kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba ingcweti kwezombusazwe zithi umnumzana Obethi Gudu yena osanda kungena kubandla lezanu PF akumelanga aphiwe umsebenzi wokuba lilunga leNational Peace and Reconciliation Commission. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amnangagwanya luza udaba lwegugu rawondo kodwa ngiyoluzwa ngoba ngibona ngathi sokuvalwa abantu amehlo. Umnangagwa usezama ukugqibela ichapter yegugu rawondo, usezama ukudribe abantu emamathebelelende ngezinto eziyi-useless amabhethi lanelana. Kambe uzayithini ibhethi usugugile vele wena wakudala wawuhlupheka ongelayo ibhethi? Kambe umuntu angakubulalela umuntu ebethi sekupha amathambo ebethi sekulungisile udaba sokule justice ekupha amathambo but engayejele ekubulalela umuntu ekupha amathambo? Abantu bemathebeleni abafuni mathambo for now, bafuna kube le justice. Umuntu obulala abantu ngegugu rawondo engayejele, echigurube egqoke into eziyikhakhe nothi amabhethi. Amabhethi sizokubona uma umnangagwa eseyejele lokugetshwa kwabantu amathambo. Kuqala kufirst kumele kube le-justice, once kwaba le-justice unyoso kuzolandela ngemuva, yabo. So ngoba into engiyibona lapha ukuthi umnankagwena uzama idinga indlela ukuthi 2023 ebe campaign ethi selilungisile udaba legugu rawondo but still kungela-justice. Ngoba umuntu uma ebulela umuntu athi kumele ejele, manje uma usubuye uphiwa amathambo nozathini amathambo? Umuntu sefile sefile, but ombuleleyo isimanga ukuthi kayanga ejele. Before eqoliswa kumele evume icala, after eqoliswe ebese siyejele.
Sanibonani, sanibonani. Abasebenzi bakaStudio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi eniwenzayo. Okhulumayo uNelson Onzube uMzilankati sojinto omnyama dabuka phansi kulikagodlwayo umahlabayithwala efuna bhosi. Zihlobo zami, eshi ngizwa ukudangala kakhulu ngalo baba lona abantu ugawule. Ugawule, hayi mina ngimazi ukuthi umuntu wakuphi yena lo ngempela. Angimazi ngempela noma umuntu wasesiNdebeleni okhuluma kanje. Lo muntu njalo nje indlela akhuluma ngayo kubonisa ukuthi umuntu wasesiNdebeleni. Angazi noma ngempela uyabona ukuhlupheka kwabantu bakithi, ngoba mhlawumbe ngoba kwenziwa ukuthi uyasutha ikwezenza kanje. Udla kahle, uhlezi njalo nje ekhothamathe ezano, ingakho ekhuluma kanje. Hayi lo muntu hayi umthengisi kahle kahle, umthengisi ugawule. Lo muntu kafuneke ebantwini, afuneke ebantwini bakithi. Lo muntu ayo hayi lo muntu wakithi lo. Ngiyabonga hloza.
Nani bantu beStudio 7 linjani? Hayi thina siyaphila ngapha. Ngikhuluma ngisematopo komalanga. Hayi le ndawo indaba yokuthi la amalunga MDC alayenza lokho eqoshwa edala ayisebenzi. Thina vele singama-support vele iMDC alliance yawina. Lokho abakwenzayo omunzora ngokwabo. Thina hayi siya-support esiyilandeli iMDC alliance. Nxa bengasaqhilanga ngekhethweni vele uyawina uChamisa, vele thina sithi phambili ngoChamisa.
Studio sanibonani, sanibonani, ndivuka njani basakazi? Hayi siyaphila nathi. NgoNdebele okhulumayo, ngikhuluma ngiseJoburg. Ngithi ke mina nami ngidlulise nje ngokuphawula ngobaba uChuma. Yabona ubaba uChuma ngiyamthanda kakhulu. Yindoda mpela leyo uma sikhuluma ngabantu okuthiwa ngamadoda, ngoba yonke into ayiphawulayo ubaba uJoseph uyayihlaziya, eyicubungule, eyibone ukuthi mayisiye ebantwini bakibo izafika into ebaphatha njani. sengimamele kakhulu babo Chuma inkulumo zakhe zonke azikhulumayo uyabumuzwa ukuthi la okwenziwa iqembe libusayo ukubhekile kodwa ke ngoba kungasuyo phetheyo naye akanayo ipower ngalokho ngimshayela ihlombe ngithi babo Chuma qhubeka siyabe sisizwa ukuthi okunye besaba ukuthi ukubeke sobalo ukuthi uyakubona ukuthi awukhambi kahle ngoba lawe ungumntwana wabona lelo khaya kodwa ke ubaba ugawoleke yena hayi hayi uyaphaphalaza ngempela asazi ukuthi ukwesaba kwabantu kakufani ubaba ugawole uyaphikisa into noma ibona ukuthi ipendi igreen atsho yena ukuthi hayi imnyama la ugcina nje suyekela ukuphikisana naye kodwa ke ubaba uchuma hayi qhubeka ubaba uchuma uhlaziye siyakubona ukuthi usemsebenzini nawe kodwa ke iqiniso uyalibeka impela kawuvumeli nje ukuthi uze uzotshela abantu bakini into abayibonayo labo ngamehlo ukuthi lokhu akunjalo okunye nje yabukhuluma nawe ngoba ungaphasi kwawo lo mthetho weZANPF ukuthi ungasisola suyi-enemy siyabonga
ndumamini mina ngoziyaphapha nyawo so ngifuna ukuyazi ukuthi ugovernment yebo ngowethu ngokufa kukhona la eZimbabwe kokorona kanti inamba yalaba abafayo abangekho kukorona why singayitholi sibe sesiyazi ukuthi ikorona yona ngokwayibulala abangakhi uyumbuzo wami enginawo emoyeni sala kahle ndumamini
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane ababaleke esigabeni sePalma kwele Mozambique ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo ngempelasonto sebefike edolobheni lePemba. Umanyano we-European Union uthi uzaphathisa uzulu wakwele-Syria ohlaselwe yimpi ngoncedo lokudla lokunye oluzaviza i-$650 million. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe kungene kusuku lwesibili izolo. Abaphe ubufakazi bagoqela abathatha amavidiyo epolisa leli eselaxotshwa umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Omunye wabo ngowesifazana osebenza kugatsha olucitsha umlilo yena othi wacela ukungenela ukuze asize uFloyd lapho sokusobala ukuthi kasaphefumuli kuhle kodwa waliswa ngumsolwa lamanye amapolisa. Umfakazi lo wehlise izinyembezi esithi wahlukumezeka kakhulu ngokubona uFloyd esifa ngalindlela. Kufakaze njalo umntwana omncane lobabakazi wakhe oleminyaka elithumi lasishiyangalombili ongomunye wabathatha ividiyo yalesi sehlakalo. Labo bathe bezwa ubuhlungu obukhulu ngendlela umsolwa abulala ngayo uFloyd. Kodwa abatshutshisi bathi uFloyd wabulawa yisifo senhliziyo kanye lezidakamizwa abathi zafunyanwa emzimbeni wakhe. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Kulobufakazi obuqine kakhulu obukuma video abonwa umhlaba wonke jikelele ukuthi ngempela iphoyisa leli uShiveni yilona elambulalayo uGeorge Floyd ngokufaka idolo lakhe entanyeni yakhe for isikhathi esedlula 9 minutes ekhala ehlaba umkhosi ukuthi akakwanisi ukuphefumula. Kodwa sabona uShiveni eqhubeka efaka idolo entanyeni yakhe efake lezandla esikhwameni enganakeleli izikhalo zikaFloyd. So I think i-evidence le siyibonileyo ibi strong kakhulu lokuthi ijury layo mayikhangelisisa iyabona ukuthi hayi ngempela uFloyd wabulawa nguShiveni. I-defense kaShiveni yona izama ukwethesa icala kuFloyd ukuthi ngumuntu obethatha izidakamiswa and yizo ezenza ukuthi afe. I-defense I think i-weak kuleyo ndlela yokuthi izame ukuthi yona ifake i-blame kumu without ibuya le compelling evidence. Njalo futhi bazama lokuthi bathi ha wayenza konke akufundiswa yitraining yakhe. Kodwa siyazi ukuthi umbono lo awusoze uphumelele ngoba uchief wamaphoyisa uzotestify la njengewitness and angiboni mina uchief wamaphoyisa evuma ukuthi training yabo iyavumela lokho kwenziwa nguShiveni ukuthi angafaka idolo lakhe entanyeni yomuntu for isikhathi esidlula 9 minutes umuntu wakhona azathi. So i-case defense mina ngiyibona ngathi i-weak kakhulu ngaleyo ndlela.
Phakathi kwabafakazi asebekhulumile yibaphi ongathi baphe ubufakazi obuqinileyo?
Mina ngingathi bonke nje ama-witness ubufakazi babo buqinile ngoba bakhuluma into abayibonayo and lama-video ayavumelana lendlela abayibona ngayo. Lo bhuti we-martial arts ngibonile amagqwetha kaShiveni ezama ukuthi enze ungathi yena waye-confrontationally lamaphoyisa to a point ukuthi wa-disturb amapholisa ukuthi benze umsebenzi wabo. Kodwa angiboni ukuthi into ezophumelela laleyo kumajuri amabeyikhangelisisa. Masi siya kuma-witness, mina engibone engathi ubufakazi babo bebuqine kakhulu ngulo sisi lo owe-911. Usisi lo owe-911 ngoba uTlaye wabona ukuthi into eyenzakala laphana akusiyo, waze wagcina yena ngokwakhe efonela amanye amaphoyisa ukuthi sizani eripota amanye amaphoyisa ukuthi into eyenzakala laphana angiyiboni isenzakala kahle. Ngibona ubufakazi bakhe buqine kakhulu ngoba kuyahambelana lolokhu okwenziwa ngulo bhuti we-martial arts laye wagcina efonela i-911 ukuthi heyi into eyenzakala la angiboni ukuthi isemthethweni. And then omunye umfakazi engibone engathi ufakazi wakhe bebuqinile yile ntombazana le eyiyona abathi ibisaseyi-minor under age ngesikhathi kusenzakala lokhu, onguyena owathatha ividiyo leya eyagcina ibhodi umhlaba wonke. I think like ufakazi wakhe bebuqinile ngoba ube-emotional, bekutshengisa ukuthi wayethukuthekile kakhulu and even just ukubona kusenzakala again bekuplayer ecourt kumenze wathukuthela njalo ngoba kuyabona ukuthi into yakhona ayizange imphathe kahle. And therefore I think ubufakazi bakhe buqinile ngoba la majura la yazobona ukuthi udaba lolu ngempela lwathukuthekisa abantu abaningi. And yibona nje engibona ngathi la lo bhuti we-martial arts ngoba ubhuti we-martial arts at least utshengise ukuba le knowledge eyama-chokehold lento ezifana lezi ukuthi yinto ayibona isenzakala kuGeorge Floyd.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Angiyasinjabuli kodwa inhlupheko ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Umnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma-boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqala ngolwesihlanu. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ebhule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu weMelika lipholisa umnumzana George Floyd. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamilinko.